sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare alokhu edinga ikhanda lomntwana uTapiwa Makore owabulawa ngenyanga ezedluleyo eHarare, kusiga lapho okucatshangelwa ukuthi umfowabo kayise umnumzana Thanks Makore wayefuna ukusebenzisa izitho zakhe zomzimba ukuzinothisa. Lanxa iningi likhala ngombuso weZANU-PF, inhlanganiso ehlaziya inhlalakahle yabantu kanye lembuso yamazwe aseAfrika e-Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle eZimbabwe. UZulu weMandebeleni uveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kwayengumongameli weZimbabwe, umnumzana Robert Gabriel Mugabe, lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abantu ababili ababulawa yi-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo bakhuphile inani lasebebulewe ligcikwane leli eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amabili lengxenye i-216. Abangamashumi phose ayisikhombisa i-68 balaba bantu okugoqela ababhubhe izolo bengabakobulawayo. Sebezinkulungwane phose ezithoba munemunye i-8,000 945 asebehlolwe batholakala belegcikwane leli kusukela ngombimbitho liqhamuka elizweni. Asebeke balaliswa yilo basila sebezinkulungwane ezidlula eziyisithiyangalombili 8,100, kuthi abalokhu begula bona inani labo lehle kancane la kwabangamakhulu edlula kancane amahlanu i-521. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 48,016. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 55.8 million, abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million, kubika abekolitshi le-John Hopkins University laseMelika. Amapolisa eHarare namuhla belokhu edinga ikhanda lomntwana uTapiwa Makore owabulawa ngenyanga edluleyo eHarare, kusiga lapho kucatshangelwa ukuthi umfowabo kayise labanye umnumzana Thanks Makore wayefuna ukusebenzisa izitho zakhe zomzimba ukuzinothisa. Ikhanda lelo lidingwa eDama Falls emzini kamnumzana Makore obikwa eliwele loyise kamufi layo okuthiwa nguTapiwa Makore. Amapolisa abuye laye kulindawo ndawonye lezinja ebezithungatha umkhondo kamufi, njalo laye ubegebha. Abantu baze ngobuningi babo bevela emalokitshini aqaqelane lalindawo behlabela begida besithi ikhanda lelo kufanele litholakale. Sokwabotshwa abantu abalihlekana kulolu daba ababikwa belesandla ekubulaweni kukaTapiwa. Isiga lesi sasolwa ngabaningi, njalo umongameli Emerson Mnangagwa wathi abazakwenza lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Sixoxele umnumzana Peter Moyo, ilunga le-Southerton edalele ephalamente ngalolu daba.
Lobani bachaya kakhulu abantu laba ababotshwayo, ngoba into abayenzayo leyi iluhlazo. So abantu bakhathele la, kuyabahlupha ukuthi khathi sesiphila kuliphi ilizwe, kuyini sibilo sokuthatha indaba. So into leyi ayijabulisi, ngoba singakhangela khonapha siyabona ukuthi khona yizihlobo zodwa ezenza into leyi. So kuyazwisa ubuhlungu into enje. Abantu bakhathele, kuyabahlupa kakhulu ukuthi gathi kuyini sibi lokwenzakalayo.
Sabona njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa chothoza abantu ababulala abantwana bedinga okwemithi. Ungaxwayisa uthini abangabe befuna ukwenza lokho kwezinye izigaba zelizwe?
Umongameli ukhulumile sibili ukuthi khona abantu bachiyane lomkhuba lo. Kodwa ke kuvele khona abantu bafuna inoto eyokusebenzi isithuhwani besiya emazweni besiyathatha le nto abangazaziyo abantu bezimpahwe nxa sehlupheke kangaka sokusiyethusa kakhulu. Ngoba nxa usufuna imali egazi ezihlobo zakho ingaze ibe yabantu makhaza yikuthanda imali okunjani khonokho. Ubuthakathi obunje lezi nyanga zangkhona zonezi ngabe kwawo bonke bake bame kube le bhodi sibili sizazama ukuthi khona sifake umthetho okuza kuba le bhodi yokuthi khona nxa kuyikuthi khona kulabantu abayenza into leyi eyobunyanga abonakala ukuthi yinyanga yini eyoqobo. Ngoba lapha laba asonyanga laba ngabathakathi. Ungakhangela umuntu yena lo okunika izinto zenezo yena ngumuye yanga ukucina ngalala lutho uyakuyenga iqamba amange isitukutwa khona ungaba lekhanda lomuntu kwenza ukuthi khona ube lemali ubulala isihlobo sakho ubulala abantwana. Abantu ngababe kwazi ukuthi khona ukuthi ube lenotho ikuzisebenzela uqine ekusebenzeni. Abantu ngabazi uNkulunkulu bani bakhonza uNkulunkulu ukwenzela ukuthi khona bathole izimali. Imali kayitholakali ngokubulala abantu ubuthakathi. Ayisonyanga lezi ngabathakathi.
Lo ngumnumzana Peter Moyo ilunga le Southerton edalele parliamente sixoxelaye eseHarare. Iningi lababalisi libuyele ezikolo namhlanje kodwa abazali bathi uhulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukukhangelisisa izikhalazo zabo ezigoqela iholo elingcono. Kuthi ezinye inhlanganiso ezimele ababalisi ziqhubeka zisithi bengabuyeli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Nxa leli nyathelo lokuphindela emsebenzini kwababalisi lithabisa abazali abaningi, bakhuthaza uhulumende ukuba adinge indlela zokulungisisa izikhalazo zabo ukuze basebenze bethabile njalo kungaphamanisi abantwana bona sebelesikhathi eside bengafundi. Omunye wabazali unkosikazi Lindile Maphosa uthi kumele ababalisi baphiwe ezinye imfanelo ezifana lokudla, indawo zokuhlala lokunye.
Ukubuyela kwabo ayisizathu esikho ukuthi kumbe bajabulile ngalokho abakuphiwe nguhulumende kumbe abakuthenjiswe nguhulumende. Cha, nababiselwe ukuthi inhlanganiso yabo eyiyabayithembile enkulu izimtha khanya ithengisile. Ngoba yibakade bekhayelela ukuthi bazabakhulumela kodwa vumbuvumbu naso izimtha ivuka isithi buyelanini emsebenzini. Ongasozabuyela emsebenzini kasisoze sibe sisamkhangelela kusasa nxa sekule problem.
Omunye njalo umzali waseHarare unkosazana Sikhangele Chuma uvumelana lomaphosa esithi loba nje abantwana bebesezikolo ababalisi bebengabanaki esithi lokhu kuyingozi empilweni zabantwana.
Abantwana nxa bevula kathesi amatitsha awabuyelanga emsebenzini ukuthi ayifundisa, so izikhathi eziningi bayachitha isikhathi bedlala. Ngemva kokuthi ngesikhathi i-corona le isahlupha kakhulu abantwana bebehlezi ezindlini bengafundi, so kusho ukuthi umnyaka wonke bawuphutha vele bengazange bafunda lutho.
Kodwa umele inhlanganiso yababalisi be-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ unkosikazi Melissa Chingwanangwana uthi bona kabavumelani labenye inhlanganiso elaye amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini eyezimtha.
Thina njengenhlanganiso ye-ATUZ kwakhathesi sisaxoxisana lamalunga enhlanganiso yethu ukuze sizwe imbono yamalunga wonke singakakhulumi indlela yokuqhubekela phambili. Kodwa okwathe sesisukutholile ukuthi ababalisi lokho ebemile ngesinqumo sabo esokuthi ababuyeli emsebenzini ngabe ngatholanga imali engange 520 US dollars.
Ingcitshi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Thenisani Ntunga kwa uthi kumele uhulumende aqhakathekise impilo yabantwana besikolo.
Alibane kade kusiyenza abantwana befundiswe ngezinye indlela, kungaba ngama-e-learning, kungaba khona okwama-online, ngenxa yokuthi ezikolweni babe baningi.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Ken Matema uthi izikolo sezivuliwe njalo ababalisi bonke balalela isixwayiso sikahulumende sokuba babuyele emsebenzini.
The schools are open. Thank you. But you are telling me that out proof to I that you are telling me. I don't know. Schools are open.
Izikolo zivuliwe. Ungitshela lokho mina kangikwazi engikwaziyo ukuba izikolo zivuliwe. Ufuna ngikhulume izinto engingazaziyo.
Inhlanganiso emele ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA izolo ethule umbiko othi ngemva kokukhulumisana lomqhatshi bakubone kuqakathekile ukuthi amalunga abo abuyele emsebenzini. Kolunye udaba, umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court uthi uza kupha isinqumo ngolwesihlanu sokuba intatheli ezindaba uwophoshi Ngono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili loba hatshi. UChingono wethesa icala lokweyisa imithethwandaba yeZimbabwe ngokubhala enkundleni yeTwitter esola indlela ephatha ngayo amacala okugoqela elikamgcinisihlalo wenhlanganiso yabemigodi eyeZimbabwe Small Miners Federation uHendrietta Rushaya obanjele igolide elinesisindo samakilogram ayisithupha esikhwameni sakhe esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubeke okusemthethweni iqula labahluleli abathathu abazaxwayisisa udaba lokukhitshwa esikhundleni kwamahluli we-High Court uJustice Erica Ndewere owethesa icala lokusebenza ephambana leziqondiso zomsebenzi wakhe wokuba ngumahluli. Umgcinisihlalo wequla leli nguJustice Simbi Mbako kuthi abanye abakuleli qula ngamagqwetha uMnumzana Charles Warara loNkosazana Yvonne Masorwa. Umahluli uNdewere uyalandula icala lakhe esithi ufuna ukuphazamiswa umsebenzi wakhe ngenxa yokwahlulela okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lama-Republicans lakwele Melika izolo lizame ukuvimba impumela yokhetho lokudinga umongameli esigabeni seMichigan okunqobe khona uMnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Lokhu kwenzakale ngasikhathi sinye umongameli Donald Trump exotsha obekhangele ezomvikela kukhetho kuhlangothi lwebulenjini olwe-cyber security. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu ababili abakubandla lama-Republicans abaphakathi kwequla le-Wayne County Board of Canvassers eMichigan bathe ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni lapho uBiden anqobe khona ngamavoti amaningi, loba nje amavoti obekuthiwa awakhanyi kahle ephansi kwamakhulu amane 367. Kuthe kusihlwa bavuma ukuba uBiden unqobile kulandela ukukhala kwabantu elizweni lonke jikelele ngemizamo yama-Republicans ukuba baguqule impumela yokhetho ukwenzela ukuthi uTrump anqobe uBiden. Kusenjalo uTrump uxothe ukudlangothi lwe-cyber security uMnumzana Chris Krebs owethule umbiko othi ukhetho lweMelika lwenziwa ngemfanelo. UKrebs uthi kungamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa nguTrump othi ukhetho kalwenziwanga kahle. Ukwethulwe nguKrebs kusekelwa ngabantu abafika phose amashumi ayisithupha abakunhlanganiso ezijeneyo abathi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Abaqhuba ukhetho ezabelweni ezijeneyo abakubandla lama-Democrats labanye abasekela ibandla likaTrump bathi kuyamangalisa okwenziwa ngumongameli ofuna ukunqoba ngendlela ezingaqondakaliyo. Abalandela ukhetho lolu abagoqela unkosikazi Lucia Dube bathi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
Bekuyisifundo esikhulu ebantwini baseMelika ukuthi nxa lizahambisa umuntu ehofisini mhluzeni ukuthi umuntu lowo ungumuntu onjani, ungumuntu yini ozalimela, ungumuntu yini ozakhokhela umhlaba. Ngoba khathesi sokusitshengisa ukuthi yeyi emhlabeni lapha singaze sithi sikhetha ubusinessman ukuthi asikhokhele angasenzela okunye, singaze sithi sikhetha umuntu we-church asikhokhele angasenzela okunye, kodwa yena kafundi lutho kwabanye abantu.
Unkosikazi Dube uthi elemelika kumele lilungise ezokhetho ngoba yilo elithenjwe ngamazwe wonke kwezombuso obalulekileyo.
I-America sengitsho lawo ama-Republicans bangazake basacrifice into eqakatheke kangaka eyokuthi umhlaba wonke ukhangelele ukuthi i-America ilokhu siyaphambili ifundisa abantu ngedemokrasi ukuthi ihamba njani siyaphambili. Pho-ke ke nxa njalo bengafuni ukukudiliza lokhu kutsho ukuthi izahlala ikuma-doldrums.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana uThula Majazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ethi uyamethusa lokuthi uTrump waqotsha umnumzana Mark Esper owayephethe uhlangothi lwezomvikela ePentagon.
Usekhiphe u-defense secretary. Mina kuyangikhathaza khonoku ngoba nxa emkhipha ebesemfaka ngomuntu amthandayo namkhethileyo kuza kungahlupha khonoku ngoba i-defense izaba politicized.
Kula bantu abathi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Ngithemba sisifundile kubana asisoze sathi khona isilinganiso sokuzibusa kahle sedemocracy sisithatha kuwo Melika kumbe amazwe aphethe. Isilinganiso sokuzibusa kahle kumbe sedemocracy asisithatheni kithi khonapha. Sivumelana ngesintu sethu ngobuntu bethu. Ukubana sifuna ukuphathisana njani, sifuna ukuphilisana njani. Hatshi ukubana sibe sibuka lokhu okwenziwa ngamanye amazwe, nango ke zobohla manyosi.
Abacubungula ezombangazwe bathi uTrump uzama ukuqambula ama-electoral votes ukuze abavotela umongameli bangakhethi uBiden, okusobala ukuthi wanqoba kukhetho lukamongameli. Okwamanje uBiden ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili namashumi amathathu lambili 232. Umongameli ungena esikhundleni nxa elama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Okwamanje unkosazana Emily Murphy ohlangothi olubona ngokutshiyeneyo uhulumende weMelika ole-Government Services Administration uvimba uBiden ukuba alungiselele ukugcotshwa ukuba ngumongameli okuza kwenziwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umbuso weZANU-PF mubi njalo oloncindezelo, inhlanganiso yehlaziya enhlalakahle kazulu kanye lokubuswa kwamazwe ase-Afrika e-Imo Abraham Foundation ithi kube le ntuthuko enhle kakhulu kundlela yele Zimbabwe elibuswa ngayo phakathi kweminyaka elitshumi edluleyo. Ukugwalo lwayo olusanda kwethulwa, inhlanganiso le ithe le Zimbabwe lenza kuhle njalo kunhlelo zokuthuthukisa uzulu kwezenotho lokulwisana lenkohlakalo. Inhlanganiso leithi phakathi kwamazwe asezantsi e-Afrika eleZimbabwe, ele-Angola, leleSwaziland yiwo wodwa amazwe atshengise intuthuko ekulondolozweni komthetho i-rule of law eminyakeni elitshumi edluleyo. Yengeze yathi eleZimbabwe yilo elehlule wonke amazwe ase-Afrika kunhlelo zokuthuthukisa uzulu emaphandleni. Kodwa inhlanganiso leyithe leZimbabwe liyasilela kakhulu kundaba zokuhlonipha amalungelo oluntu lokuvumela abezombusazwe labamaphephandaba ukuthi basebenze bekhululekile. Untungameli Nkomo uxoxele ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uvumelana lokuningi okukhulunywa yile nhlanganiso. Kodwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo.
Inhlanganiso leyi ekukhiphayo i-report yayo leyi ngithi iqondile kakhulu njalo ibalulekile. Kodwa ngizathanda ukuthi ngithi mina kakhulu lokho ekubalayo lapha okwe-good governance lokho ngibona kakhulu kakhulu ngugcizelele ku-new dispensation ekuhulumende entsha ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Yikho lapho embone khona sokulento eziningi ezitshengisa sibili ilokuze niye good governance. Kodwa-ke okusitshaya kakhulu lanxa kusenzakala khonokho yindaba esizilwisayo ze-corruption. But i-good governance yehulumende ekhona esegcekeni. Kodwa-ke into esihluphayo nje ukuthi abanye bethu laba amakhiwa la anjengabo-Britain labo-America yibo kade befuna ukuthi bona sihlale nje siphakathi kokuthi khulunywa kubi kuphela.
Kodwa bayakhala abanye babagawule ngokubulawa kwabantu ngamasotsha lokuhlukuluzwa esesike sakubona njalo bathi uhulumende wephula amalungelo mihla lamalanga.
izitha zethu lezo ikakhulu behasebenza labo America labo Britain lokhu kusenzwa njalo futhi kade silezitha zethu ze G40 yize zisebenza labona abana bezitha bebahlomisa le opposition eyiyo ecela ukuthi ngabe ilizwe lihlale phakathi kobunzima ngamanga lawo nkomo ende amanga nalawo nkomo anthanda ukuthi labantu abakhuluma bayakholwa amanga wona lawo ngoba eZimbabwe lapha kulokuthula kusukela kade sikhuluma ngohulumende lo omutsha mina angikaboni ukuthi abantu bayahlukuzwa ama social landline kuvela ngapi konoko akula abantu abahlukuzwa uzwayo kuleli lizwe nkomo abantu bakhululekile
lo umnumzana Belief Gawule ilunga lezano PF sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda yena othi akulambuso olongileyo eZimbabwe ngoba abantu bahlukuluzwa amahlanya ngohulumende wezano PF
sibona ngani Abraham Foundation le ngabantu abazibazelayo balenjongo bathunyiwe yilabo ababathumileyo iresearch yabo ayila esingathi ngama statistics ayila research esingabona ukuthi bacubungule besebenzisa imethodology iphi ngoba abantu lezinsuku bayazibazela iresearch babuza abantu vele bona behlose ukuqambela abantu amanga akula industry ekhona ungangena kobulawayo ibulawayo yintuthu ziyathunga akuna lutho
ithi njalo inhlanganiso le abantu ikakhulu abemaphandleni bawathola kuhle amanzi yebo kunjalo yini
amanzi emareserva lokhe benatha lenyamazana hamba uye wanke hamba uye Maruphate hamba uye Rushinga hamba uye Masvingo amadonki lenyamazana anatha amanzi labantu ikuzabona ukuthi kulesihudo imkhuhlani efanala lecholera emadorobheni khona apa kobulawayo abantu abalamanzi for almost 3 months siyazi ukuthi eluveva abantu bafile njalo ayisiyo council yenza lokho yihulumende ngoba amanzi wonke akuzinwa izinwa yidepartment kagovernment
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza iqhubeka isemelika ngemva kokhetho. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Elemelika laba lilizwe lakuqala elasungulwa ngenjongo yokuhlonipha amalungelo kaZulu. Amanye alawa amalungelo agoqela elokuthi umuntu azikhethele ukuthi ungubani lokuthi ngowaluphi ukholo. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo ekhuluma ekwele Indonesia. Ubuntu bethu njengeMelika bugxile kundlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu abawaphiwa nguNkulunkulu.
That's why America stood tallest among Western democracies in supporting your independence.
Yiso isizathu esenza eMelika likhokhele emazweni angentshonalanga ekusekeleni ukukhululeka kwele Indonesia. Yikho njalo siqhubeke silisekela kuminyaka engamachumi amabili edluleyo ukuthi libe lombuso okhululekileyo. Okuqinisa umbuso okhululekileyo eIndonesia ikuhlalisana kwabantu benkolo ezijiyeneyo. Lokhu kukhona njalo kusisekelo sombuso sona esithi umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukholo lwakhe. Akula sizathu esingenza abokholo lwesiMuslimo behluleke ukuphilisana kuhle lamaKristu lamaBuddha. Kusho uPompeo wengeze wathi ukuhlalisana lokhu kumele kugxiliswe amacala okuhlambaza adiliza impilo zabantu asevamile.
Discrimination against non-official religions renders their practitioners second-class citizens.
Ukukhethwa kwabenkolo ezilabantu abalutshwana kwenza labo bantu bafanele ziphepheli ezilamalungelo angahlonitshwayo. UPompeo uqhubeke wakhuthaza inkokheli yenkolo ezitshiyeneyo ukuthi isole nxa bekhona abathe ukubandlululwa ngokukholo. Indawo ezilakho ukuhlangana lodubo lolu zifana leBema lapho ibutho elihlukuluza khona umhlobo wesiRohingya leminye imihlobo elabantu abalutshwana. Ele Indonesia selike lakhuthaza amazwe aku-Association of Southeast Asian Nations ukuthi aphakamele phezulu aphathise abaswelayo. Kodwa akulanqubela phambili kundaba zokulandelwa kwemithetho. Uqhubeke esitsho uMnumzana Pompeo. Uxwayise njalo ukuthi ibandla le-Chinese Communist Party liyisitha senkululeko yokukhonza ikakhulu inkolo ezifana lesiMuslim, isiBuddha, isiKristu kanye lakulabo abeFalun Gong. Amalungelo aphiwa abantu ngonkulunkulu angamalungelo akhe wonke umuntu. Yikho abantu abasemazweni akhululekileyo bamele bawavikele lawo malungelo. Ugqibe esitsho uPompeo.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa eHarare namhla ebelokhu edinga ikhanda lomntwana uTapiwa Magore owabulawa ngenyanga edluleyo eHarare kusibga lapho kucatshangelwa ukuthi babefuna ukumsebenzisa izitho zomzimba wakhe ukuzinothisa. Lanxa iningi likhala ngombuso weZANU-PF, inhlanganiso ehlaziya inhlalakahle kaZulu kanye lembuso yamazwe aseAfrika ye-Imo Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle eZimbabwe. UZulu weMandebeleni uveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kwaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Gabriel Mugabe lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.